Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olinga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 zibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje inengi lithi umnyaka lo esiwusungule ngempela sonto ubonakala njengani uza kuba lukhulu.
Abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona, bakhangele izithembiso esezenziwayo.
Ivandla le-CCC liphathisa asebekhulile bakobulawayo ngokudla lenye indingeko.
Ayibe sibiza bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi bandla, phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni.
Umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia seliphelelwe ngumphako emzameni yokuhluthuna lelo lizwe.
Nxa iMelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu, ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezulu, kutsho ukuthi impi le isaqhubeka iya phambili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inengi lithi umnyaka lo esesiwusungule ngempela sonto ubonakala njengani uza kuba ulukhuni. Ukhetho lokudinga umongameli lenye inkokheli luzenziwa kuwonalo umnyaka. Umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele inengi lingela msebenzi njalo lentengo ezitolo isidla phezulu. Kodwa uhulumende yena uthi konke kuhamba ngemfanelo. Abanye bathi izithembiso ezenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa edinga usekelo ngomnyaka ka-2018 kazifezanga. Lezi zithembiso zibalisa ukulungisisa ezempilakahle, amandla kagetsi lokusungula imsebenzi. Abanye bathi uhulumende engabuyela esihlalweni akusoze kube lobubelo. Kodwa ibandla lezanu PF lithi lifuna ukuphiwa enye nje elinye njalo ihlandla lombuso ukuze liqhubeke lenhlelo zalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lo Senator Khalipani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nyaka odlulileyo hayi ukuthanda ukuthi ube nzima. Uzokhumbula ukuthi besisuka ku-COVID. COVID la ingakathi kuthwalise nzima nje umhlaba wonke. So kwadingeka ukuthi kube ngathi ilizwe liyavalwa. So uma ilizwe livaliwe kuchaza ukuthi kuba lama-rights athize angabi khona ebantwini. Abantu abakwazi ukuhlangana indlela okumele bahlangane ngayo. Abantu abakwazi ukwenza okuningi abangakwenza. Whether bafuna ukuprotesta noma bafuna ukuhlangana baxoxe ngento ezingahambi kahle elizweni, hayi bekunzima sibili. And makunjalo-ke lo mikhonomi ube waba suppressed kakhulu, not oweZimbabwe kuphela kodwa owomhlaba jikelele nje kube nzima. So sibona amazwe even amakhulu America manje bezama i-recovery yabo, inflation iyahlupha, nase-Europe into efanayo, nakhona lana e-Africa even ku-region lana kusadiki inkinga nje. So nathi ke sisabhekane lakho, kodwa kuthe sokusiye kupheleni konyaka hayi sokungathi kuba lobungconywana obuthize. Ama-interventions here and there ayenziwe nguhulumente, sibonile njalo udlamo luqhamuke kuma-by-elections abe khona eMathebeleland South eNsiza lasemaTopo, to be specific. Kodwa sizulu mongameli khuluma ngawo ku-State of the Nation address yakhe ethi akathandi njalo akakhangelelanga ukuthi kube lodlame kulo nyaka ozayo. So khonoko nje sithemba ukuthi kube khona okwenzakeleyo ukuthi government even naliqambele ubusayo lingenele ngoba hayi ngemva kwalokho abe khona ama by-elections kodwa sange sabona uDlamini mangabe lube khona asizange sezwa ngalo njengalokho kwenzeka kuNsiza lasemadopo so mangabe ngiyanikeza imark ka 2022 ngingafaka u 5 out of 10 siqale kunzima sibili
ngokubona kwakho umnyaka lo esesiqala uka 2023 ukhanya uza kuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe ikakhulu sikhangele ubana kulokhetho oluzayo
unyaka ka 2023 uzoba unyaka makungaya ngendlela okukhulunywa ngakhona kakhulu njengoba besengishilo ukuthi uMongameli uthe akafune uDlamini wayeshilo lento ngo-2018 hayi lwangabi khona uDlamini ngo-2018 so ngithandaza ukuthi bazomlalela beqembu lakhe ngaye lo 2023 njengoba bakwenza ngo-2018 kungabi khona uDlamini kodwa abantu bakithi into ezoyenzeka ukuthi bazothola izithembiso eziningi eziningi zakhona zingamanga bazothola lokhu bribe ngamarayisi nangabo pinzi namafutha nento eziningi nje lo nyaka nje kuzokungathi kuba mnandanyana ama-elections engakafiki mina ngesifiso sami bengifisa ukuthi ngaba abantu beZimbabwe benza njengabanye amazwe abamanye amazwe makulokhetho bayakhangela indlela abaphila ngakhona bakhangele izithembiso esezenziwayo bese bevota ke bebona ukuthi mangabe sasihlala sithenjiswa mangabe njalo nje kulokhetho kwenzakale kanje kodwa kungatshintshile into ngemva kokhetho bese betshintsha bavote different.
Lo ke ngusenator Khalipani Phukeni ubekhuluma imbono yakhe ezimele. Lokhu sikudaba lunye ibandla lezanu PF lithi umnyaka esisanda ugqiba ubulukhuni kodwa inhlelo zalo ziphumelele kakhulu. Sixoxele isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana kuDakwashe Munsaka ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenzakale ngomnyaka ophelileyo njalo lokuthi umnyaka lo esiwusungulayo uza kuba unjani.
Umnyaka okade unzima nxa sikhangelelwe okwenotho lelizwe lokhu kubangelwa ikakhulu ngama-sanctions afakwe elizweni lethu eleZimbabwe ayenze ukuthi singakwanisi ukwenza imisebenzi yethu kakuhle njalo nje ngumnyaka kade sivela khona ebuhlungwini bomkhuhlane owe-COVID-19 obuye lawo waphambani sa intuthuko yelizwe so umnyaka lo ngumnyaka okade ungalula kodwa nje ngumnyaka esibone khona okuningi kusenzakala elizweni kuvela kuhulumende okusinika ihope elizweni sikhangele sabona ukuthi ngumnyaka esifike khona irecord harvest eyewheat okuba kwenza ukuthi thina singathengi iwheat kwamanye amazwe oqala sukusela umnyaka ka-1963 njalo nje ngumnyaka obone ama-projects amaningi ku-mining sector eqalisa ama-projects ayenza ukuthi ilizwe lethu lithole imali kwamanye amazwe sikhangele sabona ama-projects amaningi ku-lithium eqalisa sabona ama-projects kuma-steel eqalisa lo nyaka umnyaka njalo esibone khona sisiba nemali evela kwamanyamazwe engenileyo kakhulu elizweni singathi ngama foreign currency evela kwamanyamazwe ikakhulu ilethwa ngabantwana abeZimbabwe esithi ngama diaspora abakwamanyamazwe lo umnyaka umnyaka njalo obone imigwaqo eminingi ilungiswa okokuqala ngenew dispensation imigwaqo eminingi iyalungiswa iyafakwa amathara amapotos aphetshwa lomnyaka umnyaka njalo esibone khona i-exchange rate yethu icuma ngenxa yokuthi kulama kulento eziningi ezenzakalayo ku-economy yethu. Lo mnyaka ngumnyaka obone izimali ezedevolution ezivela kuhulumende zisenza okuningi okuthiyene emakhaya, okuhlanganisela ukuyakhwa kwezibhedlela, ukuyakhwa kwezikolo. So umnyaka lo ubuye lokuningi okuthuthukisa ilizwe leZimbabwe abaningi bengabe bengakubonanga, bengabe bengakuzwanga okukade kusenzakala. Kodwa sikhangele ukuthi 2023 yikho lapho esiyaqhasa ukuvuna into yakade sizilima ngo-2022. Ubenzima usebuye emaphethelweni. Umnyaka njalo esibone khona kusiba lama-by-election atshiyeneyo elizweni, lapha abe-CCC labe-ZANU-PF bebhuqene babhuqana ama-constituency amaningi.
Ngokubona kwakho umnyaka lo esesiwuqala uka-2023 ukhanya uzakuba ungumnyaka onjani kwezombusazwe?
Umnyaka oka-2023 ngumnyaka esikhangelela ukubana sibe ngama-elections yethu, ngoba nje liyakwazi ukuthi sesiqalise ukuxoxa e-parliament ngendaba ezama-constituents ethu, lama-delimitation exercise ezek lokuqunywa kwamawadi ethu.
Lo ke ngumnumzana kuDakwashe Munsaka, isiphathamandla sebandla leZANU PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga. Ibandla leCCC liphathise asebekhulile bakobulawayo ngokudla lenye indingeko yempilo. Asebekhulile laba babikwa bethwele nzima ngokoma komumo wezomnotho. Abanye abathola impentsheni yabo kumbe eyabomkabo eseyagugudeka isisindo okokuthi ngenyanga abanye bathi bathola amadola angamachumi angeneli lokuthenga impuphu. Ibandla leCCC liphathise ngesepha, amafutha okupheka, irayisi lokunye. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Gift Ostalos Siziba nguye kade enikeza amanene lamanenekazi la ukudla. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besile President's Annual Cheer Fund namhla lapho ade kunikezwa osikhulile ama-hampers ye. Kubuye abantu abaningi ngathi abedlula 500 wanamhla. Yabe kuyisiphithiphithi ehofisini njalo umsebenzi wokuthwalana lezinto hhayi kumningi kakhulu lokubona ukuthi kugcinwe kuhle. Lokukhangelela futhi osikhulile abanye bekuma-wheelchair, abanye bekudingakala ukuthi kuthwale zona izitulo abahlezi kizo. Hhayi umsebenzi umningi sibili. Into enhle yinto eqale kuhle yaphela kuhle. Abantu bethaba kulo musa, labantu vele abaningi okumangalisayo.
Manje bona labo elibaphathisileyo libakhethe njani? Bekungabantu bebandla kuphela na kumbe belikhangela bonke asebekhulile kungakhathalekile lokuthi basekela liphi ibandla?
Hayi besibiza bonke kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla, phela osikhulile yibo abasilethe emhlabeni. So nxa sebehamba ngodondolo sodingakala ukuthi lathi sibe lothando. Lokho okompangazwe hayi sizakwenza abantu ebantwini abalingana lathi. Osikhulile ngomama bethu ngeke abandlulula ngaleyo ndlela. So kwanamhla bekumnandi sibili ngoba wonke umuntu bekhona, abantu bajabule kakhulu ukuze ukuthi impahla abazitholileyo zivela kumongameli uPresident Chamisa. Abanengi basuke besithi bona kangena umfana, bekujabulisa ukuzwa osikhulile bekukhuluma lokho ngoba thina siyabe sizitshela ukuthi ngabakho ku-social media. Sabe sizitshela ukuthi ama-slogan ethu kabazi, but omali sileyo ubona ukuthi iningi yabo sikhulile bayazi ama-slogan. ayibe kujabulisa sibili sibafisela inhlanhla osikhulile bethu njalo sifisa ukuthi ngesikhathi samavoti bebe lati bevotele uNelson Chamisa bavotele ibandla leCitizens Coalition for Change.
Hello ke ngumnumzana Sweden Chirowotsa isikhulumeli sebandla leCCC ube khuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amalunga edale lePhalamende asibumbe ikomiti ezacubungula umbiko wogatsha lwezokhetho iZEC eyokwaba izigaba zokuvota iDelimitation. Amalunga alikomiti ngathi uMnumzana Prince Dube Gosmanda, Douglas Monzora, Pupuraito Garepi, Dexter Nduna, Kenneth Masani, Titi Muzenda, Chido Madiwa, David Barirenyatwa, Musa Ncube, Cuthbert Mbame, Chief Siyatabwa, Siyansali, Lo David Degeshe. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilo daba lokuthi ibandla leZANU PF lizathola imali efika phose amadola ayibhiliyoni elilodwa lamadola awezimbabwe 985 million dollars phansi komthetho wezamabandla ezombusazwe owe Political Parties Finance Act. Kuthi ibandla leMDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora lona lizathola amadola ayizigidi ezingamakhulu amane 422 million Zimbabwe dollars. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Uma manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 yalibingelela abasakazi bethu lonke nje ngobuningi benu lonke lisibalele inyuzi ishona Ndebele konke siyayi ngiyalijabulela siyabonga kakhulu lifisela inhlanhla sibonga uThixo lokhu umnyaka sekuphelile lokhu esilondolozile njalo mfisa ukuthi ndifisele impilo enhle futhi ngomnyaka olandelayo ukuthi uNkulunkulu ngayeligcina kakhulu ikakhulu lisebenze kahle lathi hhayi nathi siphilele laloba nje sebenza sidonsa nzima nje kwamanye amazwe ngokudinga impilo ukuthi siphile kahle labazali labantwabethu elizwe ya kuphela nje mina ngilokudana ngabo uMalucky Nkomo abasupport izano umuntu uze comment izano uthi uyakhangela ngumuntu wokugodlwayo sibili nxa ungabheka kiwe khona leswele avoka umkwabeni usemaziya sithibe embondweni Chelsea silalatshani Felabusi Mgangabezi Mahole akula mgwaqo evini kodwa uyamuza umuntu akhona support izano umbuzo uzivuze ukuthi uright kumbunjani nalo muntu kana akula nto eright kulelani indawo engizikhuluma zonke zinalesi akula nto eright ngiyitshontshontshon kodwa umuntu uyamuze support kanti abanye abantu baloya sibi mebadlani yezana benza besapoti izani ngendlela bayisapota ngayo izani vele kayikho right Malucky Nkomo nxa ulalele lawe kumbe uyini kumbe angazi ithi ngathi ubakwenzani abantu bezani khuluma iqiniso umuntu kathiko lapha nakithi akula nto eright umuntu wakithi but hayi khuluma iqiniso akula nto enhle amangasweke leni sibili yekele umuntu omdala ke lo mdala sibili kodwa ayekele ukukhuluma amanga izano vela ulanto eyenza kithi liyakula ngijonjonjonjo qiniso lihle kakhulu kuyakudanisa kuyamangalisa nxa likhuluma amanga libangaka kuyadanisa kakhulu lithi abantwana abathina nxa abadala lizakhuluma amanga ngakho.
Salibonani, salibonani lonke bantu bakithi eZimbabwe, salibonani kuStudio 7. Siyabonga izingxoxo lenkulumo esizizwa kodwa yesikhanya kunzima khona kuzima ngathi kuzima eAfrika. Oh,
ningizimi Afrika kakhulu ngoba iAfrika nje iyilizwe elama resources amaningi but futhi lelipuwa kakhulu so kuzimi Afrika kuzima kakhulu into enzima ukuthi asikhone ukuzenzela lutho yabo azi ukuthi kombe yasola ukuthi ubani ubusa njani akana plan makuwukuthi ukuncindezelwe ngabe lo two futhi izanu nje lesisisi cithi ungadi into into one into efanayo futhi kodwa kuzamangaza abantu mayisisisi mayingakusilisa bazobe sebesithi ukuthi ayizanu yayingcono kakhulu njengoba manje siyakubona phela abantu bathi umgaba wayengcono kulo mnangakho umgaba zangabe ngcono umnangakho azangabe ngcono lesisisi angeke zibe ngcono le ngaphandle kokusetshenziswa enye indlela nje but ukuguqula ingqondo zama-supporters kumbe zabalandeli kunzima ma isisisi engawina lapho avele kuyaba bad twist ngoba owakuqala abala-strategy nje yabona ngabantu abaxabanayo ngathamisa ufuna ukucontrola ungala okweqileyo vele and kakabi mature nge-politics adinga ukuthi abe uthole isikhundla mhlawumbe esinye waqedisisa nge-politics wafunda kahle ukuthi ufundile esikolo akutsho lutho lokho experience landani kuyadingeka aba batshintsha ubuholi bekuzobangcono
njani ngasakazi bakithi ngangikukhumbuza kakhulu kakhulu undoda lo kuthiwa ngumalaka inkomo uthi ananzelela ezinye izinto ezenzakala phakathi kwezwe lakhe siyakhumbula ukuthi undlovu ubig boy ndlovu undoda wabhobhayo empiwe insiza kungena undoda lo kuthiwa khona wangena ngemva kwamalaki lo ngemva kwaboy ndlovu ula kwaba kubi laphana abantu baqalisa ukuhlukulu zazitshaya besenza zonke izinto ezingafanelanga wangena ulanga kwathiwa indoda wagijima wagcwalela izwe lonke senza izinto wangathi ulungulungisa imigwaqo osusa lapuzo uchi ungafika ngemaholi kula namhlobo lokhu milapho lowo mgwaqo kuyekuyena nje kuphela abantu bakithi sasuka lapho ulanga basebemkhafula sebebonile ukuthi bafuna ukufaka kwabo nangena uspezi wangeniswa namhlanje siyambona uspezi usekhafulwa kube kanti laye unkomo wakhafulwa ngendlela engekho okuyukuthi nje babesetshenziswa abantu bakithi khangela ke inkomo usukele wesinikho siyafika kini khonaphana edolo ubona ukuthi umgwaqo unjani nalwana umagadlagadla lokhu lisithi liyalungisa imigwaqo liyalungisa lizampimfa angazi ukuthi lilungisa imigwaqo yiphi yakhona engahle uthi ukhangela i-violence ekhona elizwe ibangelwa yini bantu bezandi lokhu liphika lithi akula violence kathesi abantu bakini bemleja ngiyazi ukuthi kulesi hloko sakho phakathi ngompane emletha esihlukuluzwe yiye kodwa liyakuphika ukuthi kuyahlukuluzwa abantu angazi ukuthi kade licabanga njani bantu bezandi lokhu lifisa ukuvula impi ukuvula impi lokhu likwenzayo ngoba licabanga ukuthi lina li-supreme one day kwenye ilanga lizakubona ukuthi alikho supreme ngoba likunanzeleli ukuthi elikwenzayo njengephathi hayi akusihambeli kuhle usihambeli kuhle sibili ngovika kuqondanga ungakhangela khonapho i-unit accord le sikhuluma ngayo namhla okuthiwa zaphu zami kungani kulala mhloko kungala vice president ovilanga kuza kube kanti futhi u-vice president wafaka waba yi-second weza kungani ngafaka ngoba yi-first vice president ukhangeti i-unit accord e-back nje kuphela into zakwazi i-fake into yemizami ngezokudlelezela abantu zibahuga ngomalaki simkhangele malaki lokhu likwenza yabo
sanibonani basakazi bakwa-studio 7 nalinjani lonke nje hhayi thina siyaphila lapho esikhona ncube lokhulumayo wesigabeni selubhane hhayi siyazizwa indaba ngiyamuzwa lundoda okuthiwa ngumalaki inkomo ukhuluma la uyazi angimzwisisi kahle ngenkulumo yakho ekhulumayo kanti izanu ihamba isiyadinga inkululeko lapho yayisiyayidinga khona kumbe kusemozambique kumbe kusezambia yayihambela ukuya kulwa lezaphu yini ngoba lezi nkulumo ezikhulunywa ngumalaki inkomo zinkulumo eziqondane lesizwe esimnyama sisilwa labelungu ukuthi abantu sebekhululukile sebekwanisa ukuyasebenza lapha sebekwanisa ukwenza sososo kodwa besezithathana eziqondisa zaphu izanu yayivelisilwa lezaphu yini okuthinana lokho kwenzakalayo kwakuyimpi yezanu lezaphu okuthiwa abantu sebekhululekile kathe singukuthi izaphu yanqotshwa inkulumo zakhe zinjalo phela ngoba lezi nkulumo ngazikhulunywa ngumuntu ongalabandlululo umuntu okuthi uyayazi indaba ngakaziqondisi kuzaphu ngawuziqondisa kwisimipi ukuthi lilanga lokukhululeka ukuthi sakhulu kulula ilizwe so bona bakhulula abantu lapha ngaliqondanisa lezabu kumbe vele bona injongo yabo yayime ukubulala izabu ngasithi ibulala izabu ibulala amandebele isiko lawo kanye labamboni ukuthi kwakuyempi ngoba thina siyazi into nxa yayiyimpi kwakushiwa ngapha langana njengesikhathi sikasmith manje le yayingasiyompi kufanana lokubopha umuntu izandla umshaye ngenqandi ubaxege bethi uthi echayele umuntu obotshwa izandla ngoba into leyenziwa izandla yayingasiyompi yayingasiyompi yayiyinto ezeqeda indebele ngoba mboni ukuthi umntwana osesiswini kungathiwa wayesempini ngayidatshulwa okumntwana okuncane ungazi ukuthi ufake engigeni kugigwa lo muntu ukhuluma kubili okuthiwa umalankomo kazame ukuthi iqondise inkulumo yakhe kahle.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balalele bethwele isithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli wele Ukraine uMnumzana Volodymyr Zelensky uthi ele Russia seliphelelwe ngumphako emzameni yokuhluthuna lelo lizwe. Esethula umbiko wakhe wokugqiba umnyaka, uZelensky uthe ele Russia selibonile ukuthi imizamo yalo yokubhomba ilizwe lakhe lokuhlasela ngendizamtshina zama-drones ayisebenzanga ngalokhu. Umongameli wele Russia uMnumzana Vladimir Putin usesesaba ukuhlaziya lolu daba. Siqoxele olandela izombusazwe wele Melika uMnumzana Rafael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngempilo Ukraine, hayi ngibona ngathi kayikafiki sibili ekutheni isigcinile ngoba nxa ukhangela akula kukhulumisana phakathi kwamazwe lawo mabili. Bekusithi ngabe sekuphuma inews zokuthi kulamanye amazwe azwanana leRussia ayilandayo akhulumelayo ukuthi imise impilo impili. Kanti ke la ngapha eUkraine bekusithi ngabe kulamazwe amanye ayizwisisa iUkraine akhuluma layo ukuthi ayivume ukukhulumisana leRussia. Bengingakakuboni lokho kusenzakala. Yikho ke mbona ngathi ayikagcini impilo.
Udaba lokuphiwa izikhali zokuzivikela ama-patriots awele Melika esiya kwele Ukraine, ubona ungani engafika ama-patriots la azayenza umehluko na kumbiyo nale?
Ye iqiniso yokuthi nxa iMelika ilokhu ithumela izikhali zona lezi ezinkulu ama-patriots la achaya amabhomba la vela phezulu, kutsho ukuthi impi le isaqhubeka iyaphambili ngoba la iRussia iyakwazi khona lokhu ukuthi i-USA iyathumeza izikhali zonezo khona ngale e-Ukraine. Soke-ke nxa ithumeza kukhanya ngathi kungenzakala ukuthi imemetheke kakhulu impi le ngoba yikho lapho okungathi kuba le threat le eyokuthi iRussia ingajikela isikhali esikhulu lesi esibhidliza i-nuclear weapon. Ekutheni izikhali lezi zizasiza i-Ukraine, yes, zizayincedisa izikhali lezi ngoba ikakhulu emadolobheni amakhulu lezo ziyabe zinuka zisensa ibhomba lisuka lapho lisuka khona bese zihlangabezana lalo phezulu. Kodwa ke kuyabe kufuna ukuthi kube ngabantu abakwaziyo ukuthi zisetshenziswa njani izikhali zakhona. Sekusitsha ukuthi ama-Americans asengenela khona lapho. Yikho kubona kwami khona lapho baba kanti.
Hayi, siyabonga ke Mnumzana Rafael Mthombeni, yena engolandela izombusazwe wele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seTexas ngapha kwele Melika.
Zakulimaza ngebeat singena isikhosana phezulu. Ingoma leyi ikhiphe ngomnyaka omusha. Ingoma leyi ikhuluma ngesomiso kule virus efikileyo.
mkushani Isima nga yebuti ntengi lele Ewu chomweni Napupa Uba umazela Kurumalai Mkushani Sakulega Wase mpendula Wase siti
ingoma imnandi kaSikhosana isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Iningi lithi umnyaka lo esiwusungule ngempela sonto ubonakala njengathi uza kuba ulukhuni. Ibandla le-CCC liphathise asebekhulile bakobulawayo ngokudla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.